sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umhla ka 30 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaliyandlela ikakhulu uzopho wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye abama-transport ngoba uzopho yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Izizalwane zeZimbabwe seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphuka kwendleko zokugada amabhasi awezukho okwaziswe isikhathi sinye lasesiqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondeni ukufaka mdala, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithani abahambe ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithani ngenxa yenhlawulo efunwa lelizwe lelo eyokuvalelwa ezindaweni zama-quarantine centers. Ibandla leZANU-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba okwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungela mvumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isizalwane seZimbabwe seziveze ukukhathazeka ngokukhuphuka kwendleko yokugada amabhasi awezukho okwaziswe sikhathi sinye leseziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo elekhabinet, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu ukhala ngokuthi osekusenzakala manje ukuthi amanyathelo mabili athethwe nguhulumende azakwenza impilo ibe nzima ngamandla yena evele ebhekane lesimo somnotho esingamanga kuhle esehluleka ukunakekela imuli phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umqondiso wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Efincube uthi okwenziwa nguhulumende kukhomba ukuba izinto azimanga kahle elizweni.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaliyandlela ikakhulu uzopho wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye njalo abama-transport amakhombi lakho konke ngoba uzopho yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isakhamuza kobulawa umnumzana Mbonisi Gumbo uthi uhulumende uveza ukuba akalandaba labantu
bemthuva abavunyelwe ukusebenza ngoba nanku phela abamthuva bayenza $50 uzuko sekhwezile sesenza 60 ibhasi emthuva kazuko sisenza 80. Uhulumende ufuna ukugcila abahlali ethatha imali ezayisebenzisa ukukhampena futhi lokuthenga izikhali zokuthaya abahlali esebenzisa uzuko yenalo kulokuthi icompetition ibe khona kungabulawa amabhizinisi amancane awemthuva kusetshenziswa iCovid.
Uhulumende angakunanzelelanga ukuthi ilockdown idala ukuminyana kutsho esinye njalo isakhamuza kobulawayo unkosikazi Silibaziso Dlodlo.
I-lockdown kayincedi lutho ngoba yenza abantu bonke babe inehari, wonke umuntu kuba lesibhubhubhu yonke indawo. Omunye uzagijima ekuseni egijimela ukuthi ayethenga, lo munye ugijimela ukuthi ayethenga, bagcina beminyana okudlula nxa kule more time yokushopa njengemashopu. Abantu baba baningi kakhulu endaweni eyodwa ngasikhathi sinye begijimisa isikhathi.
Isakhamuzi senkulumane lapho uhulumende athi iCovid-19 ihlasele kakhulu umnumzana Patrick Xaba uthi imoda lamabhasi athwala uZulu ayasilela ngakho ke lolu dubo luzahle lube lubi ngamandla.
Ukukhwela kwamabhasi ezupco kwenza abantu kube nzima ekuhambeni lapho bafisa uya khona njengoba kuyo yodwa izupho evunyelwa ngesikhathi se-lockdown la ngesikhathi se-corona uhamba sikhuluma nje nje abantu abaningi kabasebenzi bayazisebenza ongangokuthi lokho kuza kwenza kube nzima abantu ukuthi bahambe ngawo amabhasi lawo ngoba bekhweze ngathi 100% izisebenzi kazikakhwezelwa imiholo yazo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi i-lockdown le kayizwisisi ukuba izonceda uZulu kumbe ukumncindezela.
Lockdown yangkhona vele ayisizi ngalutho ngoba ungakhangela yena onguye oyifakayo. Nguye ogcwele indawo zonke, nguye ongapractice social distancing, nguye ongafaki mask.
Usomabhizimusi umnumzana Dumisani Nkomo uthi uZupco abantu bangena bebaningi kungela kuchiyelana izikhala okwenza i-lockdown ibe yize.
Sinanzelela ukubana kumaZupco lapha abantu bayangena bebaningi kakhulu, kumamakhethi bangena bebaningi kakhulu kungela distancing, abangama-private operators abemshova yemshikashika abavunyelwe.
Umkomo uqhubeke ethi uhulumende kumele aqaphele ukuba i-lockdown ingagcini ibulala amabhizimusi.
Isibono ukuthi lokho esikwenzayo akubulali amabhizimusi, akubulali laba abasebenzayo, akubulali umnotho wabantu. Kwamanye amazwe uma besenza ama-partial lockdown ngama-lockdown, abamabhizimusi labantu nje bayathola okunye okuthile abadinga ama-social safety nets.
Izolo uhulumende wenze isimemezelo sokuthi amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni 6 a.m. njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 770,709 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni, njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 544,888 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubikwa abogatsha lwezempilakahle. Ngokutshona kwelanga layizolo, abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1249 abatholakale bele COVID-19 yona yobulele abalitshumi lambili 12. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bhilithane abahamba ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithane ngenxa yenhlawulo efunwa yilelo lizwe yokuvalelwa ezindaweni ezijiyeneyo zama-quarantine centers umuntu engakangeni emphakathini. Iningi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamachumi amahlanu £1,750 efuna yilelo lizwe emizameni yalo yokumelana le-COVID-19. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iningi labo lalivakatshele kwele Zimbabwe hayi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezijeneyo ezifana lokufelwa kumbe ukugulelwa ngabemuli. Mnumzana Mkhululi Sibanda ubehlala edolobheni le-Bristol okwamanje ukubulawayo sephelelwe ukuthi enzeni.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondon ukufaka mdala, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them. Now I have to look for a job again lapha, which life is becoming hard for me.
Unkosazana Samu Ndlovu uhlala edolobheni le-Dabi kwele-Bhilithane laye wabuya kwele Zimbabwe elande imva.
Sebenza njenge-health worker e-UK, ngabhujelwa ngumama ngo-March, ngabuya ekhaya ngizombeka. Ngithe ngibuya ekhaya ukuthi ngibuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So khathesi ngi-stranded khona lapha ekhaya, ngenzi lutho ngihlalele. Khathesi ngihlalele ngapha ekhaya kufunakala i-1700 e-quarantine. But angikwanisi ukuthi ngiyithole, abantwana abahleziyo bababo, mna ngizahlala ngapha ekhaya uze ukhishwe nalowo mthetho.
Unkosazana Zinhle Nyathi uthi ngeke akhohle uDubo wahlangane lalo kweZimbabwe aze afele ngugogo wakhe.
Ukuhamba bekunzima ngesikhathi se-corona, khona ukuthi nje uhambe from one place to another place. Bekufuneka izincwadi, and incwadi zakhona ubungayitholi lula. Ukusuka nje endlini yakho siye e-police station usadinga incwadi, bebehlangana layo usendleleni. Bekusiba i-punishment obiselwe emuva.
Omunye okhala ngendleko ze-quarantine unkosazana Sithabile Sibanda wabuya nyakenye vela e-Ireland ukobulawayo okwamanje.
Ngiyafuna ukubuya e-Ireland but inkinga yikhona ukuthi angila mali yokuquarantina nxa sengifika. So ngisahlezi khathesi ngisekhaya vele angila mali, angila senti.
Imali okumele umuntu azibhatale e-quarantine nxa sebuyela kule Britain le-Ireland engaphuma sisenza abantu bengaphumi emazweni lawo. Unkosazana Lindwe Ncube ohlala eDublin ebelesifiso sokuya ekhaya.
Ngabhubhelwa ngubaba wami kumnyaka ophelileyo, angikwazanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya, kodwa kule mali abazifunayo ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlale emahoteleni, and lezo mali siyabe singalazo. Ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi, emsebenzini bekuvaliwe, besihlele ezindlini nje singenzi lutho.
Unkosazana Zoli Ncube wavalelwa i-COVID-19 ngomnyaka ophelileyo evakatshele kwele Ireland, lapho indizamtshini zamiswa khona ukuthwala abantu.
Kunzima kabi, angisebenzi nokusebenza vela angivunyelwa nokusebenza, impilo inzima. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba nabantwana babodwa.
Abantu abaningi babelungiselela ukuzoshadisa ekhaya, kodwa umkhuhlane we-coronavirus wavimba. Unkosazana Hloniphani Nxumalo wedorobheni le-Leicester ngomunye wabo.
Kade kumele sihambe siyoshadisa mna wami ngo-December. Sizibhadele yonke into, amavenu, everything, ngo-decoration, everything abaphekayo sokubhadelwe. Sagcina sesikhuluma labo ukuthi sipostpone to August this year. Khathesi August this year nanku lokho kubhida kunjalo. So kumele uhambe uyobhadala 1.7 imali yokubhukha iwethele kwarantine.
Uhulumende weBrithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani, i-forced quarantine, bazibhatalele indleko ngemali ebiza i-£1,750 okwamalanga alitshumi. Iningi lezizalwane zezibapho ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa. Imbere Studio 7 ngobulawayo, igama lomuyeza Jesus Band.
Ibandla leZANU-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba ukwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungekho emthethweni. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhla iziphathamandla zaleli bandla, amakhansila labaphathi intambo bakahulumende ngemva kokudilizwa kwezindlu endaweni ezitshiyeneyo elizweni. iZANU-PF iphinde yakhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abathengisela abantu umhlaba ngokungekho emthethweni besebenzisa izikhundla zabo kuleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo
lomazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique, lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano unkosikazi Stagomane Tex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo. Ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano, sixoxe lomnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze baxazulule loludaba lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungisa udaba lolwana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe esadiki anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhona ukuthi balunge laba bantu, ngoba laba bantu ama-insurgents la bakhanya bale kuleli zwe elikhulu elibaphushayo elilo elibenza bayenze lokho abakwenzayo. So kunzima ukuthi iSADC nga ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basiluse baphumelele. Ngoba uqala kuyafana ukuthi bekwazi ukuthi isitha balwa lapho yisiphi ngoba ama insurgents la akabuyi nje abuya ngoba athunyiwe. So bangabakwazi isitha sabo then kungasiza ekutheni baxazulule udaba lwama insurgents. Angiboni umahluko esekwenzile kulokhu labunjayo ngoba ngibona kuliqembu nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo beshiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona. Isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe angaphandle kwesadiki ukuthi kuze kube kungani ukuba lokuthula. So isathi yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esingathi thina ngokuthiswayo ku-region yesadiki.
Kambe singabona uhlupho lolu lwamalwecatsha lwele Mozambique ludlondlobala.
Vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana ngumnotho weMozambique. Ezilonga kulo mnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abangathi banesandla laphaya. Bayafaka imali befaka isikhali bephushe lungadlondlobala kumoshakale izinto eziningi. Ngoba iMozambique ingasibhekile incelana laboZimbabwe, o-South Africa, uMalawi, Tanzania. So kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje lugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuza qhubekela phambili lokhu senzakala.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho isixoxa nabadabuka eZimbabwe yasebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kwele Bhilithani. Lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa kugidwa kuluthuli abantu bekholisa. Kodwa lo nyaka njenganyaka enye lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esathi sinqa siqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukwenziwe ngalo ibukalanga gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost esingafikisa laphana sithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikeleki kahle bonke ngobuningi. Wasethembisa ukuthi hayi kuselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July. Mhla ka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma nxa kuqhutshekelwa phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili. So okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyo sekudlulile ilanga lethu sesilibekile. Ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual yabanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sesiza kwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenza ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga gathering lingabe lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyobukalanga uyini njalo wenzelwani?
umbuthane lo sathi nxa siqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqathekile kakhulu ukuthi njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo ibukalanga gathering le nxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela ngumbuthane ye ukuthi lapho siyabe sikhumbuzana abantwana ukuthi ugqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka noma kukhona izinyo izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza ncedisa ekhaya noma yikuyini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi ukusiza abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sena sakwe yini lesukuthi sikhambise imali enengi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kuyenziwe ama quarantine centers imali le yafika yathenga izinto khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokulalokho yena sibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu komqondo ukuthi kwenziwe i-college lapha na ePlumtree ngumbono esiloko siphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe siloko sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingapi noma sesikhambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day ibukalanga gathering
umnumzana Tifa wajapi bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga kwele bilithane ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseLondon Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lwama-by elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGives Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho u-apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma azuye ngapha, abantu bayahamba ngazuye ngapha, abantu bayahamba. Engikutshoyo mina ukubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance, abantu begqoka ama-mask, kwenzwe konke, akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi kwe simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo ukubana ke weaponize inxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa, kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani konke lokho nje bezenzela umathanda ke kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela sibumba ama-structures siyenza yonke into siyenza latho kunye ngokwenza inkani ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
Umnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer eyokugcina okugqoka ama mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakoBulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezehlukeneyo esiphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ugoqela iZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu libikwa
libona ngezombusazwe u-US Acting Alternative Representative for Special Political Affairs Jeffrey De Laurentiis emhlanganeni obuhlaziya okuphathelane lele mali. Phezu kokungahlaliseki kuvele kukhona kwele mali kubangelwa yimpi yabalwa becatsha bukholo lwesi-Islam abe Al-Qaeda labe Islamic State. Leli lizwe liphinde labhekana ngokungamanga kuhle kwezombusazwe okugoqela ukugenqulwa kombuso owawukhethwe nguZulu ngabebutho. Ngobancwabakazi kwanyakenye uKenela Simi Goita ukhokhele ibutho lalelo lizwe ekugenquleni umbuso ka-Ibrahim Babaka Keita owayekhethwe nguZulu. Kodwa ngemva kokubanjwa ngamandla ngabomanyano wamazangentshonalanga izwekazi le-Afrika owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, kwagcina kubunjwa uhulumende ozabe phethe intambo zombuso wokulungiselelwa ukhetho. Kwasungulwa njalo izikhundla ezimbili ezaphiwa abantu makhaza abangasibo bebutho. Leso-ke esenhloko kahulumende kanye lozabe esaphethe isikhundla sikamongameli. UKenneth Goita wahle wazinika isikhundla sokuba umsekeli kamongameli. Ngonkwenkwezi lonyaka mhlaka-24 uGoita ubophe wavalela inkokheli kahulumende ayemgenqule. Ngemva kwensuku ezingatsho lutho umthethondaba waphezulu owe-Constitutional Court wahle wanquma ukubana abe ngumongameli osaphehle isikhundla leso. Kwathi mhlaka-9 Nhlangula uGoita ukhethe uJogo Kokhala Mayiga ongekho kubutho owake waba umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Patriotic Movement for Renewal ukuba athathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende. Elemelika lindawone lamanye amazwe omhlaba likhuthaza ukukhululwa ngokuphangisa kwabezombusazwe abavalelwe ngaphandle komthetho, abanye babo bengavunyelwa ukusuka emizini yabo beku-house arrest kwele mali. Umeli welemelika u-Ambassador De Laurentiis uthi ukuvalelwa kwalaba bantu isenzo sokuhlasela umbuso wentando kaZulu, njalo uzabuyisela muva uhlelo lokulungiselela ukhetho lokubuyisela umbuso ezandleni zabakhethwe nguZulu, hatshi owebutho. Phezu kwalokho, ukukhethwa kwenkokheli efunwa nguZulu kuzaletha ukuzinza elizweni lelo, kudale amathuba okuthuthukisa umnotho lenhlalakahle kaZulu kwele mali, okungenza abantu bakholwe kanye lokuba lethemba lokuthi ngempela uhulumende osaphethe intambo zombuso ulakho ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kuqakathekile ukuthi ngomhlolanja womnyaka ozayo ka-2022 kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugxili luqondiswa zingcwethi ezingayemelanga gcele, njalo kusetshenziswa indlela ezisegcekeni, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Uphinde wathi ukuze konke lokhu kuphumelele akumelanga osaphethe isikhundla sikamongameli lomsekeli wakhe losaphethe isikhundla senhloko kahulumende babe ngabancintisa kukhetho lolu lomnyaka ozayo. Esithi uhulumende kumele aqakathekise umvikela wenzalo yasemali langokulondolozwa kwelungelo likaZulu walelo lizwe. U-Ambassador De Laurentiis ukhuthaze njalo ukubana uhulumende osaphethe intambo zombuso ukubana aphumele amacebo okubumba isimo esihle sokuthi abantu bakhululeke ukutsho imibono yabo ozadala ukuzinza elizweni. njengeMelika sizahlolisisa izibopho zokudlelana kwethu lele mali xa sesibone owenziwa nguhulumente osaphethe intambo zombuso. Sikhangela kakhulu ubana uyaphazamisa na uhlelo lokubuyisela amandla kurhulumente okhethwe nguZulu na, kutsho uAmbassador Laurentius. Owamanje sima ngugxileyo labantu makhaza basemali kuzifiso zabo zokufuna umbuso wentando kaZulu, ukuthula, intuthuko kanye lokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu.
Bezilalele udaba oluveza umbono kahulumente eNtshonalanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.